Amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachuma isikhombisa kuphela 65 kilometers selokhe kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road. Kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999. Usenator Sengezo Chabangu owake wazibuzisa ngodaba lolu edalele ephalamende wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso sama-kilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela, okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo. Okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphangi. Isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo eMathebeleland North. Umnumzana Nkosinathi Ncube uthi kule minye njalo imigwaqo abayilungisayo.
Inkayi Road uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukubuyela ukuthi sokulento ekhanyayo. Siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo, but okwamanje siwugcizelele lo hulumende ukuthi umgwaqo lo usebenze.
Umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso. Uthi kuzavulwa njalo indlela abatshayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi. Umnumzana Sidney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana lalezi ezisuka ziphelele emoyeni.
Into engihlupha kakhulu ngumgwaqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years, lamhlanje ngile 46 years umgwaqo waqala.
Umnumzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo, abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo.
Umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo, ilinke isilobela lebulawayo, ulinke iJombe lebulawayo, ilinke inkayi lebulawayo. So yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo, all those people ba-affecti baku-risk yokuthola i-TB.
Kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi, induna uMahlathini weCholocho laye uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isiqhezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhe yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu.
Even the minister admitted ukuthi iCholocho Bulawayo needs attention.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalela ephalamende emele izakhamizi zeCholocho uthi sekukaningi beluhlafuna lolu daba ephalamende kodwa kungabi lempendulo ecacayo.
Kwehlula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Luvele uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe yithi singathathwa serious khona ngapho emhlubulweni wethu. Njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma.
Abantu abahlala enkayi eCholocho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa eMpilo Central Hospital kobulawayo, ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye labahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo seMathebeleland North kaselamtshina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo. Imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo, osomabhizimisi abakuhulumende kanye lezinye nje inhambo zezakhamizi. Umgwaqo weBulawayo Nkayi Road uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni weMathebeleland North kanye lenkabazwe. Ngingunokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.